sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 12 Nhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umsebenzi lo sithanda ngazi ukuthi mkhulu kakhulu enhliziyweni yezimuli, imuli yakonkomo, isenturi leyi unkomo walokho wazalwa phakathi kwenu. Yikho-ke sithabile kakhulu ukudlula yonke imisebenzi eyenza phakathi kwelizwe, esiba nabanye bonke belizwe njengoba lalikwazi unkomo wayengumkhokheli welizwe lonke.
UZulu weZimbabwe obenanza ilanga lokuzalwa kukaMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo ngempela viki uthi uhulumende kumele asungule ikhefu lokuthakazelela imisebenzi kaNkomo.
So-ke abantu beze ngobuningi babo ukuthi bazekhuluma-ke kumbe bazefakaza ukuthi ayibo sesidiniwe sesikhathele. Isikhathi sesiphikile esokuthi bantu sizincede njalo singazinceda futhi-ke sizikhiphele umuntu osiphambanisayo lowo ngebhola.
Inani labantu abaze emhlanganweni omkhulu we-rally we-MDCT eGweru lilethe ithemba kubasekeli ukuthi leli bandla lilakho ukunqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Uhulumende sekhuthazwe ukuthathela amanyathelo abatshela abantu amanga ukuthi bayenelisa ukwelapha umkhuhlane wengculaza ngemithandazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
UZulu weZimbabwe obethe kwaqa eSt Joseph eKezi ngempela viki ethakazelela ilanga lokuzalwa kukaMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo sekhuthaze uhulumende ukuthi asungule ilanga lokunanza imisebenzi kamuyi njalo alenze libe likhefu lokumhlonipha njengeqhawe elaletha inkululeko. Kuvika uNompumelelo Moyo.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wamalanga amabili obuthanise abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili eSt Joseph emzini kamuyi unkomo kugiywa kudliwa abantu behaya umuyi ngengoma langemgido yendulo. Inkokheli zomdabu imuli kamuyi abathokozisa abantu kunye lozulu jikelele bajabulele leli langa ngendlela eziphezulu bethi ngokwakuqala njalo kungabi ngokokucina ngoba ilanga elinjalo bebelilangazelela. Imuli yakonkomo ibonye uZulu bethi lilanga eliqakathekileyo emulini emelwe yindodakazi kamuyi unkosikazi Thandi Nkomo Ibrahim.
Umsebenzi lo sithanda ngazi ukuthi mkhulu kakhulu enhliziyweni yezimuli, emuli yakonkomo, isenturi leyi unkomo walokho wazalwa phakathi kwenu. Yikho-ke sithabile kakhulu ukudlula yonke imisebenzi eyenza phakathi kwelizwe, esiba nabanye bonke belizwe njengoba lalikwazi unkomo wayengumkhokheli welizwe lonke. Siyabonga.
UPaddington Ndiweni yimbongi esakhulayo ehaye umuyi ethi unkomo yinkunzi mavava isiduli asidiliki bayohlala bemkhumbula.
Bayethe wemafukufuku, bayethe kanyongolo, bayethe kamqabuko, bayethe zinyane lesilo esimafukufuku ngokuwela ilwandle lentaba ezikude igodla lakithi eligoshwe ngamakhosi kamtokazi.
Unkosikazi Nobuhle Ncube ngomunye wabaze emkhosini lo.
Thina sivuke silapha eSt Joseph ngesizathu sikamdala wethu okwanisa i-100 years silokuthakazelela okukhulu kakhulu. Akubuswa kuhle kwelizwe lokuswelaka kwemali, sithanda ukuba na kuhlalwe phansi kukhulunywe kuhle. Kungadliwa ngancane ngoba abantwana bonke ngabandoda yini.
USenator David Coulthard uhloniphe umuyi walandisa imbali yobudlelwano bakhe lemuli kaNkomo ethi wayeyindoda efuna ukuthula njalo wayengela nkethabe chabi.
Was a nationalist and a strong man who fought for the liberation of all Zimbabweans. He was also, at his core, a man who desired peace, who did not like violence, who tried his entire life to end violence, to avoid violence. And that is something that I greatly cherish.
Umdala uNkomo wayengela bandlululo wayesebenzela ukukhululeka ukukhulula amaZimbabweans wonke kungakhathalekile ukuthi kona umuntu ungumhlobo bani.
USenator Sithembile Mlotshwa uthe ufisa ukuba ilanga leli kube lilanga elibekwayo emthethweni lokumkhumbula ethi usizi ukuthi izifiso zakhe lokho zingakafezeki lalamhla lokhu.
And ngokubona kwami njengomkhokheli ukuthi umuntu ongekho lapha namhlanje akayazi into ayenzayo ngokuba umkomo esikufunayo esizakuphosela ukuthi kube khona leli langa alihle libe holiday iZimbabwe yonke ime singabi sodomatopho sikhumbule uNkomo but kube iZimbabwe yonke.
Inkokheli zomdabu lazo zibonye kakhulu abantwana bakamuyi uSibangilizwe uThandi loSehlule bethi bayajabula kakhulu ngomsebenzi abakade bewulangazelela okwesikhathi eside bethi umuyi ngumuntu owayethanda njalo elandela amasiko. Abaculayo labahayayo balele ngomgqibelo behlabelela kwaze kwasa. Ukuthi amaqembu ebhola lenyawo lezandla akonduna uBidi yiwo athethe inkezo kamuyi kuthi abebhola lezandla bathatha inkezo kamama uMafuyane. Ngimele iStudio 7 ise St Joseph's eKhezi ngingunompumelelo moyo.
Ukubuthana kwenkulungwane zabasekeli bebandla leMDCT emhlanganweni weRally eGweru ngempela sonto sekulethe ithemba kubasekeli laba ukuthi leli bandla lilakho ukunqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Bekulo nkulungwane zabantu emhlanganweni lo okubalisa abalwa impi yenkululeko labaphathisayo abavela esigabeni seMashonaland East abazise ukuba sebeqeqebuka kubandla lezano PF bangene kwele MDCT. Emazwini yakhe uTswangirayo usole kakhulu umbuso ongelantando kaZulu esola uhulumende wakwele Zambia owabopha umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Hakainde Hichilema. Uphathe njalo udaba lwabalwa impi yenkululeko eZimbabwe athi bazibona bele lungelo eledlula elabantu mathupha. Kesizwe amazwi kaMnumzana Tswangirayo.
Zinango zwilu zilotanda ukuthi bayilala sitotilowe kamachayina ayo.
Ngaba kuthiwa siyabazonda abavela kwele China, kodwa akusilo liqiniso, ngoba kukhona labo abakwenza kuhle. Sifuna abantu bonke abavela eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu, laseNyakatho, kodwa sifuna ukuthi ababuye eZimbabwe kumele bafake izifiso zabe eZimbabwe kuqala, hathi ukuhuquluza inotho.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Morgan Tsangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo nobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla leMDCT uMnumzana Abednego Bebe.
Ungakhangela ke ngohlupho olukhona olokuthi abantu abalakho ukuthi baziphathise ekudleni kambe ekuhabheni. Ungakhangela ke abantu akade bezimisele ukubuya laphana kuleyana indawo singazi ukuthi ke bona labo abantu bebengabantu akade bebuya lezo nyawo zokubuya bebezidede ngalo. So kuyathengisa ke ukuthi ke ngendlela abantu ababuye ngayo abantu balobuhlungu obokuthi impilo zabo kazisamanga kuhle njalo bayakwazi ukuthi lo obanga ukuthi impilo zabo zingami ngendlela eqondileyo mfana. So ke abantu beze ngobuningi babo ukuthi baze khuluma ke kumbe baze fakaza ukuthi ayibo sesidiniwe sesikhathele isikhathi sesifikile esokuthi bantu sizincede njalo singazinceda ukuthi ke sizikhiphe sizikhiphele umuntu osiphangibanisayo lo nevoti. So ke kuqakathekile ukuthi ke abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi umhlangano kade silawo ube umhlangano omuhle kakhulu bekuqanda sikile egweru ukuthi lezulu belifefeza kodwa ke abantu bazile ukuthi baze bangofakazi ukuthi hayi asibuyele emuva sikhangele phambili kuphela.
Sizwa kuthiwa bakhona abalwa impi yenkululeko lalabo okuthiwa ngomjibha ababuyileyo besithi bona sebexexebukile bevela kubandla lezana uPF. Ungasitshela okuningi ngalo?
Engingakutsho Chris ukuthi eqinisweni elikhona ama-war veterans sonke ama-war veterans aweqiniso nxa sikhuluma sikumela iqiniso ke kusobala ukuthi ke iZanu PF ekhokhelwa nguRobert Mugabe ayisazigcwalisi lezo zifiso kumbe lokho esahamba sakulwa empini bakugcwalisa ngo-1980 kodwa ke kuthe kusuka lapho bakhohlwa ukuthi hayi esasikulwela ayisikho esesikubona lokho. So ke osokusenzakala kuyibufakazi bokuthi hayi bakhona labo akade becabanga ukuthi ukuya empini kwakukuyalwela ukuthi kubuse umgabele zani.
Hallo ke ngumnumzana Nico Bebe unobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le MDCT ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Amakomiti abona ngezempila kahle edale leParliament leSenate sesungule uhlelo lokwethekelela indawo ezichiyeneyo zelizwe ecwayisisa ngomkhuhlane wengculaza lowemvukuzane. Ngempela viki amakomiti la ethekelele izibhedlela amakolishi lamajele esabelweni seMidlands aphinda ahlangana labemba igolide ngaphandle komthetho. Yababuzisisa ngolwazi abalalo ngegciwane le-HIV. Sixhume ilunga lekomiti edale lePhalamende njalo engumeli wePinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sipanda wachasisa okunengi.
Sihambile ke sayabona imitshina ekhona abayithengileyo esesilobela hospital esibhedlela sesilobela sasesihamba laseclinic yenyoni kuthiwa yinyoni clinic. Lapho esihambe khona sayabona ke ukuthi benza njani ngoba sokubonakale ukuthi umkhuhlane lowu owe-cancer owemvukuzane usubulela abantu abaningi kakhulu omama elizweni laseZimbabwe okokuthi ezibhedlela zethu lahlekelwa ngabantu abambalwa mihla langemihla. Ngakho ke inakhi isebenza lamanye ama-partners abazama ke ukuthi benqabele ukufa kwabomama khona lokho okwenzakalayo ngokunanzelela njalo lokubona ukuthi umuntu selomkhuhlane we-cancer masinyane lo mkhuhlane ungakamemetheki emzimbeni womuntu ukwenzela ukuthi ehle ephangise ukwelatshwa. Ukwelatshwa kwakhona nxa usesephansi lo mkhuhlane hayi awuduli ukwelapha welatshwa ngemali ephansi. Sihambile ke sayabona sasuka khonapho sayahlangana lama small scale miners laba abajaleke ukuthiwa ngamakholokoza sisizwa ukuthi bona umkhuhlane we-HIV and AIDS bawazi na njalo balendlela yini yokuzivikela kulo mkhuhlane. Siyabe sisejele lewawa lapho siyabe siyabona khona ukuthi yikwini okwenziwayo ukwenqabela kumama kumemetheka komkhuhlane we-HIV and AIDS ebantwini abasejele.
Otheketha elihlangane labo bathene kuyini elikufundileyo kibo?
Esikufundileyo kibo ukuthi kukhanya umkhuhlane we-HIV and AIDS bakawutholisisi kakhulu ukuthi kanti khona vele yikuyini. Kukhanya ngani kusese lo msebenzi omkhulu okufuze siwenze njengohulumende ukuthi sihambe lapho okwenziwa khona okokugejwa kwegolide ukwenzela ukuthi laba bantu labo bethole imfundiso eyokuthi bewuzwisise ukuthi umkhuhlane lo kanti vele yikuyini. Ngabakawuzwisise kukhanya ngani hayi ulwazi lusesephansi kakhulu.
Umnumzana Prince Dubeko Sipanda ngumeli wePinga North edale lePhalamende njalo ekukomiti yaleli dale ebona ngezempila kahle.
Umongameli Robert Mugabe usexotshe umsebenzi umtshutshisi kahulumende omkhulu uprosecutor general umnumzana Johannes Domana ngemva kokufunyana elecala lokungaqhubi kahle umsebenzi. UDomana ukhethwe ukuthatha lesi sikhundla ngemva kokwehlukaniswa kwazo sisiba yizikhundla ezimbili ezikamtshutshisi lesegqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General ngomnyaka ka-2013.
Livestock namhla sikhuluma ngamalungiselelo okhetho luka-2018. Umnumzana Morgan Tsvangirai lomongameli Robert Mugabe sebeqalisile ukukhankasela lolu khetho.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe.
Elekhathali lithi lilethemba lokuthi umnotho walo uzaqhubeka uthuthuka kungakhathalekile ukuthi kulamazwe aqamule ubudlelwano bawo lalo. Elethe saumlando wokusekela amalwa ecatsha. Amazwe amise ubudlelwano lelekhatha ngeviki edluleyo agoqela ele Saudi Arabia, ele Bahrain, United Arab Emirates, ele Egypt lamanye.
Ibandla likamongameli Emmanuel Macron wakwele France osanda khethwa ukuba ngumongameli libikwa lilakho ukuthola izikhundla eziningi edalele parliamente lonyaka. Lokhu kuvezwe ngosokuphumileyo kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente olwenziwe izolo.
Abohlangothi oluvimba ukumemetheka kwegciwane le-HIV olwe-National AIDS Council sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathele amanyathelo abantu abafana labaprofitha lezinyanga abatshela uzulu amanga besithi bayenelisa ukwelapha umkhuhlane wengculaza. Kubika uMavis Gama.
Abenaki bathi livuka ngolaka leli gciwane nxa umuntu obethatha amaphilisi ama-ARVs eke wama uwanatha athi esebuyela uyamele adinge alamandla aphindiweyo ngoba lawo abekade wanatha ekuqaleni engasamsebenzeli. Umqondisi wohlangothi lozokhulumisana lozulu enaki unkosazana Madeline Dube uthi amaphilisi alamandla aphindiweyo abiza intengo ephezulu okusuka kube nzima ukuthi uhulumende awathengele uzulu yena evele ebhekane loduko lokusilela kwemali.
Abantu kababuzwisise ukuthi uNkulunkulu welapha ngezinye indlela. Kulabantu abaningi sibili abafayo esalahlekelwa yibo kulesibanga lapho njengelizwe esasilahlekelwa ngabantu abayi 3,000 ngeviki. Ayisikho kudlala lokho, hhayi ngekho amachechi. So abantu bakabakuqakathekise khona lokho bakukhumbulisise. Unxa senginatha amaphilisi nginathela ukuthi lami ngondla imuli yami ikhule ngiyibone ke isiye esikolo kumbe bende babe lemsebenzi lanxa la usuka lapha elizweni kakho umuntu ozaphila phela okunaphakade hatshi. Kodwa lawe nxa ususuke elizweni lapha uyakwazi ukuthi ngikhona hayi ngifundisile hayi bayasebenza hayi la uyalala ngoxolo ngoba uyabukwazi ukuthi abantwana benzani.
Ekhuthaza uhulumende uMadube ukuba adinge indlela zokwenza behlukane lalo mkhuba wokuqambela uzulu amanga bezithi bayanelisa ukwelapha ingculaza abazithi ngamaprofita.
Siba le mhlangano labafundisi mnyaka yonke kodwa nje ukuthi imali yenye engeneliyo kwakufune sibili ukuthi sibe le rally yabafundisi sibabize bonke abafundisi. Lo hulumende atsho futhi ukuthi umfundisi ongasokabuye kuwona lo mhlangano ichechi yakhe kayivala ngoba yikho lapho okulahleka khona abantu. Abantu bayahamba bephonga ukuthi ayireceive kuchona ukuthi ayireceive wena ungazwisisi ilizwi likaNkulunkulu ukuthi lithini. So akutsho ukuthi ongikhona kumele siphonga ukuvumela zonke izinto kumele lathi silalele sebenze ingqondo zethu njengabantu abakhulileyo ukwenzela ukuthi ongkhona sibone imuli zethu ungafa ngoya bufile abantu bakho bayasala bengalabazali kodwa umfundisi le muli yakhe babe bekhona
ayisibo bodwa benaki abakhala ngala maprofita amanga omunye wabo isakhamuzi zemzini wenketa 9 kobulawayo unkosikazi Chipo Chikwature
ngoba abantu abamachurchi abaningi abasakuleli sebeyenza i-business so bayakwazi ukuthi mina bangangitsheli ukuthi wena sesikulaphila usela mkhuhlane mina ngizathi ye kuright kodwa sambili kuja ngithwalisandini then ngiphinde sengishiya abantwana isikhathi singakafiki sometimes kuyakhanya ungananisela kodwa kusho ukuthi sekuphelile kuya kukhona kuphakathi kuya kumele ngibe phambili nginathe amaphilisi ngoba ngayekela ukuthi ngiphinde futhi ngiyaqalise kuyaba nzima abaningi bayafa ngendlela yenaleyo
uqhubeke ethi ulomngane wakhe angathanda ukumbetha ngegama owaphenduka kwabafileyo ngoba etshiswe ukunatha amaphilisi
ye ukhona omunye engimaziyo bake bamthandazela umntu lo umngane wami uthi khona khona bamthandazela wathi sekuphelile wahlala 1 week wathi sehlalile 1 week wawa etown ezihambela wathi sewile esibhedlela wabakela ukuthi hayi ngibengasanathi amaphilisi kwaba yiproblem wase wagula for about 3 months kodwa kade senathi amaphilisi akhe hayi mna ngamtshela ngathi hayi bangaziwa ukhulekele uyaba lokhu nada
umnumzana Elford Moyo ngomunye wezakhamizi zeHarare othi baningi abaziyo asebehlangane lalokhu kuyengwa
abangani silabo abaningi sibili abangena kukhonokho okuthi uyekathi wakhona khona hayi mnigcwane selinjani seliphelile mhambe ngaloko lana ibhilifi yakho ungakubhilifi ukuthi ungabhilifi ukuthi wakhona igciwane kaliseko kaliseko kodwa liyabe lokhu elinjani likhona emzimbeni wakho so baningi ababe becabanga ukuthi khona khona ngathola umprofit abani ngathola umprofit abani igciwane lanjani liyaphela akulanto enjalo igciwane labe likhona kuphela
lokhu kudlelezelwa umoya ethi kusuke kube ngokuphindiweyo nxa lo olegciwane engokhubazekileyo
uzabethi wakho nakhona engxenye wena ongakwanisi ukucisha igciwane lomunye umuntu ayisikho lokho igciwane ligciwane nje lihlala lisemzimbeni wakho even ungazeuye khona umaprofita amaprofita abakuprofita bekumnikeza amanzi kungazathi ungani ukuphelile kodwa igciwane liyabe likhona akukho into enjalo so asifuzanga sitshone siqambela abantu amanga ukuthi kwakhona ye igciwane liyaphela ngokuthi kusuke umprofiti ubani igciwane likhona inde liyabulala lokhu elikhona
umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr Ruth Labode uthi kumqoka ukuba kukhulunyisanwe lamaprofita la ukudinga indlela yokuyixazulula linkinga
so mina into engiyitshoyo lapha yinto engayibona kwenye indawo kwenye i-church pokusenziwa i-pre-counseling yabantu ababela amabhana ayibhalwe i-HIV bathi sekuthiwe you are healed babuyela futhi batshelwa kuthiwa ungayekeli ukunatha imithi ngoba asithe sikudiagnose leya nto buyela kudokotela wakho ayikhangela ukuthi for sure unjani usupholile mina yikho engifuna kukhuluma asibizeni ama-church wonke abafundisi sikhulume ngodaba lolu udaba lolu futhi sikhulume lapho whether you like it or not abantu listen to their pastor before they listen to a health worker you can cry climb the trees people on Sunday they are going to church and they say amen so let's now go and talk to the pastors
abaningi balahlekelwa impilo eminyakeni yabo 90 uhulumende engakatholi indlela yokusiza abaphila legciwane ngokuphathisa ngemithi enza baphile kwesikhathi eside abalalo okwenzakala kulezi nsuku phose isigidi zabaphila legciwane elizweni baphila ngala maphilisi ama-ARVs iningi lithengelwa ngemali yosizo evelela kwabenhlanganiso yamazwe omhlaba eye-Global Fund ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama
Omunye wabasakhulayo abeza ngapha kwelemelika ngolwesine ukuzokwenza izifundo zobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Unkosazana Lorraine Dube uthi ujabule kakhulu ngokuthola ithuba lokukhethwa ukuba ngomunye wabakuhlelo lolu. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelaye.
Ayi mina ngithokoze kakhulu ngoba mina my case is a little bit different ngoba i-program le cater abantu from 25 years to 35 kodwa mina ngile 23 years old. So kuyangithokozisa kakhulu lokhu. It's a great opportunity njengalokhu ngiqale i-entrepreneurship ngabe ngihamba ngiyafunda izinto ezizangcedisa ku-business yami.
Awungitshele-ke sisi wami ukumsebenzi onjani okwamanje?
Mina ngathithi I'm an entrepreneur.
Ulo hlelo na noma unekampani?
Okay. Yile company ngathi ngirana amakampani amabili. They are startup companies. It's an agro-processing company. So, lama company ngwara na amabili. They are sister companies. Lapo mina enyi shareholder weyini. And then weyini mina I'm the founder and CEO company anale.
Ukhangelelo ukuthi ukungena kwakho kuhlelo lolu luza ukusiza kanjani kumsebenzini wakho?
Mina ngikhethe ukuthi ngingene ku-business and entrepreneurship track. And njengoba ngiyi-entrepreneur, ngibona hlelo lolu luzanceda kakhulu ngoba ngizathi ukufunda i-statement about business management, leadership in business and ama-entrepreneur skills amaningi. So ngibona kuzancedisa kakhulu ukubana njengoba i-company leyo isesencane iqale nje last year, kungani kuzancedisa kakhulu ukuthi iphakame ibe yi-company enkulu eranako sesize.
Uma usuqedile ngalolu hlelo ukhangelele ukuthi uzayenzani ngolwazi lwakho okuzasiza abontanga eZimbabwe?
Nasema sengiqedile lihlelo kunama-program engifuna ukuwayenza nxa sengiphendukile. Lapho mina engikhona ekhampani yami ngisegobe, so mina engifuna ukwenza uma ngaphenduka ngapha ngibona ngiqale i-agricultural hub lapho ezengifundisa khona ama-youth ukuthi bengakwanisa ukusebenza njani izinto ezikhona eduza kwabo agricultural wise.
Alo-ke ngunkosazana Lorraine Dube ongomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship ubekhuluma e-Studio 7 esegogwe.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu elimela ilizwe elama-Warriors liqale kuhle kakhulu emkhankasweni walo okuyaphatheka kumidlalo ye-AFCON eza kwenzelwa kwele Cameroon ngo-2019. Kubika uJoseph Njanji.
Umgadli weqembu leZimbabwe onguye njalo ukaputeni weqembu uKnowledge Musona ulitshayele kathathu emambuleni, okutsho ukuba ngumdlali weqembu lama-Warriors wesithupha ukwenelisa ukutshaya okuthiwa yi-hat-trick ngesilungu selokhu ilizwe leZimbabwe lathola uzibuse. Umuyi uShakman Chawuro, uVitalis Takawira, uGilbert Mushangajike, uAgent Sawu kanye loPeter Ndlovu yibo abanye abagadli abake bahlohla kathathu emdlalweni owodwa eminyakeni eyadlulayo. Ukunqoba kweqembu leZimbabwe kulitsheli hlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusibaya sikaGroup G lile miklomelo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leDemocratic Republic of Congo, lona elinqobe leCongo Brazzaville nge-3-1, njalo lalo lile miklomelo emithathu kodwa lihlezi ngaphansi kweZimbabwe ngoba lihlohlwe kanye. Unozinti weqembu leZimbabwe uGeorge Chikova utshele umsakazo weStudio 7 ekupheleni komdlalo ukuba usasemude umango kumkhankaso oyadlala kumncintiswano we-AFCON.
Ngoku kambe namhla sinqobile, kodwa sekwedlule lokhu okuqakathekileyo ukuba sinqobe nakwimidlalo elandelayo.
Imidlalo yokudinga amaqembu azafinyelela ukuyadlala kwele Cameroon izaqhubekela phambili ngomnyaka ozayo ngenyanga kaMabasa, njalo umsekeli omkhulu weqembu lama-Warriors uChris Romario Msekiwa uthi kuzamele ilizwe lilungiselele ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuba silungiselele ngendlela efaneleyo naso siyadlala imidlalo elandelayo. Abafana bethu bebuye bonke eZambia.
Umgadli odla ubhedu elizweni leSouth Africa edlalela iqembu leMamelodi Sundowns uKama Brilliant kanye lemvimbi uCosta Namoinesu odlala elizweni leCzech Republic ngabanye babadlali abangenelisanga ukuba khona ngempela viki edluleyo ngoba belimele abakhangelelwe ukuba khona kwimidlalo ezayo. Obeqeqetsha iqembu leZimbabwe ngesonto nguNorman Mapheza, kodwa ukacaci ukuba uzawala lokhu esemsebenzini lowu na njengoba yena evele ngumqeqetshi weqembu le-FC Platinum. Umongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiyangwa yena utshele intatheli zindaba ngemva komdlalo ukuba lo mqeqetshi nguye ofanele ukuqeqetsha iqembu lesizwe, okungabe kusitsho ukuba lenhlanganiso iyasuthiseka ngokuba lo mqeqetshi asebenze kuqembu lesizwe kanye lakuqembu le-FC Platinum. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, silugqiba-ke lapha uhlolo lwethu. Igama nguChris Gande, lilale
lo ntungamele inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.